Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Amukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesithathu mhla ka 26 uZibandlela 2022, ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Hayi, le yindlela embi kakhulu ukuthi ngabathengele indawo eseduzane khona ngale. Kanti amahulumende emane engangaka behlulwe yini ukuthi babadonsele eduze ngale. Kungala mali yokuthi kwakwanele isizo lapha, so that means uyehluleke kakhulu ukuthi angafayile amaphepha.
Imithethwandaba yokubhalisa abafisa ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections ngoMvimbitho ihlale emadolobheni ehlukeneyo elizweni namuhla.
Thina lokhu siqhubekela phambili sikhankasa emabandleni. Sikhankasa kuzakhamizi, sikhankasa emakhaya ukuthi abantu behlaba njalo bananzelele imilayo encedisa ukuthi kufikeleke COVID-19. Lamanye amakhansila aseqalisile ukuthi bebe nama-programs okungena even ezindlini.
Ezinye inhlanganiso ezizimeleyo zithi seziqinisa imikhankaso yokukhuthaza abantu ukuhlatshwa ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 ukwenzela ukwengezelela inani labahlatshwayo elizweni abeqembu labesifazana abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele Australia ele-Creative Passionate Women sebembise izibhorane endaweni ezimbili koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Idale lokwamukela ababhalisa ukuze banqintise kukhetho lwama-by-elections ele-nomination court ele-Matabeleland North lihlale namhlanje koBulawayo emthethwandaba kamantshi e-Trade Gold. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekoBulawayo.
Iningi labantu lithi kuhle ukuqhutshwa kwama-by-elections kodwa lisola umango ohanjwa ngabazophanyeka amaphepha abo ukuba bancintise kulolu khetho kwabe-commission ebona ngezokhetho eleZimbabwe Electoral Commission koBulawayo. Okufakazwa isakhamuzi sakoBulawayo ophatheka kwezombusazwe umnumzana Gideon Mangena.
Hayi, le yindlela embi kakhulu ukuthi ngabathengele indawo eseduzane khona ngale. Kanti amahofisi kahulumende emane engangaka behlulwe yini ukuthi babadonsele eduze ngale. Kungala mali yokuthi kwakwanele isizo lapha, so that means uyehluleke kakhulu ukuthi angafayile amaphepha akhe.
Owaqotshwa edale lephalamende emele inkulumane constituency kodwa osebuyela edale lephalamende engayanga kuma-by-elections umnumzana Phulu kucaca ngomunye wabasola ukuqhutshwa kwe-nomination court koBulawayo.
So okwenzakalayo ukuthi siyacina sihambile futhi e-court sisiya challenger ikugazethu kwama-by-election kuma-constituents ethu. Thina sile court order ethi asiqhotshwanga siloko singama-member of parliament. So yikho okwenzakalayo la. Simangalisa kakhulu ukuthi i-nomination court ye-Mad North kungani senziwa koBulawayo. Akuhambelani le ndaba ye-devolution esasivele sikhuluma ngayo isikhathi sonke lesi, which is part of policy kahulumende. So kuyinto eyisimanga kakhulu. Ngingazi ukuthi ama-candidate wona athini ngendaba enjalo. Isizathu sakhona bengingakasizi.
Umnumzana Kudakwashe Mavula Musanga omele iZANU PF eBinga North ngomunye wabenelise ukuphanyeka amaphepha e-nomination court e-Trade Gold Magistrate Court namuhla.
Sikhangelele ukuwina, nothing more than a victory. Sikhangelele ukuwina, sikhangelele ukuwina kakhulu ngoba uhulumende wancedisa sibe i-ruling party, ancedisa sibe i-child devolution. That child devolution is there for everyone to see. So khathesi abantu sebevuleka amehlo ukuthi hayi, i-ruling party ilothando labantu bayo. So siyawina.
Unkosikazi Elifia Moyo osuka eCholocho owebandla elibusayo ubuye ekhaphe unkosikazi Musa Ncube Mathema onguye abamkhethe ukuba abamele.
Sithi thina ukhetho lolu silulindele, silulindele sifuna ukuthi sizikhethele inkokheli esiyifunayo ezasincedisa kukho konke esingabe sithala ngakho elizweni. Khathesi sikhethe umelwa nguMusa Ncube ovela eCholocho emhlabangu online kuCholocho South constituency
obekhokhela inomination court yemathebheleland nothi kobulawayo umnumzana Richard Sibanda uqale ukwamukela amaphepha abakhangelele ukuncintisa ukhetho ngombimbitho 26 ngihola lechumi ekuseni Usahluko 159 wesisekelo sombuso weZimbabwe uyaqinisa ukuvumela ukuphatha ama-by-elections ngoZibandlela 26 kuyonale inyanga. Umongameli Mnangagwa wamemezela ukuba kuza kuba ledale lokuphanyeka amabizo alabo abazamela amabandla abo kuthi ngombimbitho mhlaka 26 kuphathwe lolo khetho. Ama-by-elections la azaba ngawokukhetha amalunga edale lephalamende lamakhansila azathi amenyezelwe izethu bakhona abazabuyela edale lephalamende kumbe ekhansilini bengayanga kuma-by-elections ngezizathu ezehlukeneyo ezimenyezelwe izethu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Idale nomination court eGwanda lamukele amaphepha labo abafisa ukuncintisa kukhetho lukakhansila kuward 7 eGwanda lamhlanje. Lokhu kulandela ukuxotshwa kwaye ngumeya weGwanda umnumzana Justin Majale libandla le-MDCT etisetheswa umlando wokusekela ibandla le-MDC Alliance ebelikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lingakaguqulwa ibizo selibizwa ngokuthi yi-Citizens Coalition for Change i-CCC. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngocweleyo.
Amabandla ezombusazwe azancintisa ukhetho lokudinga ukhansila kwa-ward 7 eGwanda agoqela ele-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, ele MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora, ele ZANU PF elikhokhelwa ngumnumzana Emerson Mnangagwa kanye lele ZAPU elikhokhelwa ngumnumzana Sibangelizwe Nkomo. Ngemva kokwethula amaphepha akhe kudale le nomination court, wayengumeya weGwanda umnumzana Justin Majale webandla le-CCC uthi kuye leli lithuba lakhe lokuqedisa indima aseyiqalile engakaxotshwa.
Thina siqedisa indima esayiqandayo zonke inhlelo esazivumelana nalayo lezakhamuzi zika-ward 7 yinto esinalo ukuthi siyiphudube njalo sesihamba nesiqubo esikhulu ngoba kumele sizame ukuthi sikhavise lesikhandlisana esalahlekayo.
Umnumzana Vusani Mhlanga owake waba ngukhansila weGwanda webandla le-MDCA ngomunye layo ofaka amaphepha akhe.
Okunye ke izikhalazo zabantu ukuthi zifike ekhansilini zibanjwe ngendlela efanele ngemva kokukhethwa ngabantu xasesawuphumelela hlale phansi labantu kusebenzisa wonke sibone ukuthi okade kuhlupha kuyini kungakuncedise kanje.
Umnumzana Lizwe Nathi webandla le-ZAPU uthi uzasebenzelana loZulu ukuqhuba inhlelo zika-ward 7.
Sinama problems esilawo njenge-ward, siyawazi. Sincedisana nini, sibone into siphuma njani. Problems esilawo, ziningi izinto ezisihluphayo ewardini, ziningi izinto ezifuna ukulungisiswa. Ngasiboneni ukuthi indawo yethu iyaphumelela layo ibe yisigaba esikhanyayo.
Asenelisanga ukuxhumana lo mnumzana Thembelani Madudu ozamela iZANU PF. Ukhetho lokudinga ukhansila kwa-ward 7 luzaqhutshwa mhla zimathumi mabili lasithupha unyanga kambimbitho. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Umnumzana Douglas Monzora wenelisile ukubhalisa amabizo amalunga ebandla lakhe afisa ukuncintisa kukhetho lama-by-elections esebenzisa ibizo elithi MDC Alliance. Amanye amabandla agoqela elitsha ele-Citizens Coalition for Change leleZANU PF lawo enelisile ukubhalisa. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngemva kokuphela kohlelo lolu ekutshoneni kwelanga, isikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Witness Dube uchasisa ngamalungiselelo ebandla lakhe.
Umbutho wethu we-MDC Alliance ufakile amaphepha ilizwana lonke nje ama-candidates ku-council laku-National Assembly kobulawayo, hayi sifake zonke indawo kuma-council. Kumisiwe indawo ezimbili iphumula lenkulumane ngodaba lwe-PDP lolo lusasemthethwandaba. Ngaleso sizathu sakwanisa ngokuthi sifake, kodwa kubo insiza bafakile. Ngigcine ngikhuluma labo emini bese befakile eGwanda bese court eMathebelele North iPinga North constituency icandidate yethu ifakile amaphepha eCholocho South yikho mhlawumbe esingaba singasazwisisananga le candidate yethu ngithemba ukuthi sibambile isikhathi sokuyafika ukuyafaka amaphepha ilizwana lonke nje leZimbabwe hayi kukhanya kuhambe kuhle ngokuzwa kwami ngonobhala
umnumzana Felix Mafa umsekeli wesikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa laye chazisa ngabaza kwenza kubandla lakhe
Zulu amakansila ethu akobulawayo aseregistile ngiwodi 26 uNomeni Hlabani wodi 21 Thevimbo Maphosa wodi 20 Enes Rafamoyo number ward 19 Christopher Dube, ward 18 Consilia Mlalazi, ward 12 Ngilieni Mlilo, ward 9 Mudalington Mabuto, Donaldson Mabuto, and ward 8 Edwin Ndlovu. Laba ngamaqhawe afela iconscience yawo.
Ingcitshi wezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthi kwezinye indawo kuza kuba nokushikilisana kwamabandla ezombusazwe kodwa kwezinye indawo kumgceke ukuthi iliphi ibandla elinqobayo
iparty entsha ikamnumzana uChamisa Citizens Coalition for Change ilakho ukukwanisa ukuthi ithole ama-seats lawo ebengawo MDC Alliance lapho abaxoshwa khona nguDouglas Monzora kodwa kulamanye ama-seats angamanga kahle nxa sikhangele umumo wama-numbers singakhangela indawo enjenge-Epworth lapho kulo mnumzana Ethridge Kureba iZANU-PF candidates abayifakileyo ku-election elidlulileyo lika-2018 itshaye 10,000 plus votes i-independent yona iZANU-PF yathola 16,000 something vote so kutsho ukuthi ijumo lokufaka i-candidate yodwa kathesi lezanu yikuthi ihlanganise amavoti nalawo ngoba kukhetho oludlulileyo be
i-denomination court eHarare liqale umsebenzi wokubhalisa abafisa ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections lukambimbitho mhlaka 26 namhlanje ekuseni sasebekhipha amabizo abantu abazancintisa ntambama ngimele Studio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Ezinye inhlanganiso ezizimeleyo zithi sezoqanise imikhankaso yazo yokukhuthaza abantu ukuthi behlatshwe ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 ukwenzela ukuthi uhulumende enelise ukujova inani elithe xaxa elizweni okungenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Embikweni awethule izolo, uhulumende uthe inani labantu asebehlatshwe ijekiseni le selisedlula kancinyane izigidi ezine kuphela 4.2 million yena ehlose ukujova abedlula izigidi ezilitshumi 10 million ukufikisa i-head immunity ngesingisi. Abantu abahlaselwe yi-coronavirus kunsukana ezedluleyo bedlula amakhulu amabili 235 wabhubha abalitshumi lanye 11. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umfundisi Yoseni Sanda.
Into esiyehlise inani kakhulu elabantu ababa le COVID-19 siyananzelela ukuthi abantu abaningi lokhu beqhubeka behlatshwa injection ye-vaccine ikanti njalo iningi labantu liyananzelela udingeko lokuba umuntu abe le mask umuntu abe khatshana mbona ngani lokhu kuyayenza ukuthi inani le COVID lidede njalo siyananzelela ukuthi lalaba abaseduzane lathi abeGoli okujayele ukubuya khona abantu abanengabale COVID inani labo selehlile khonokhu njalo kuyanceda ukuthi inani lethu lehle.
Ziqhubeka njani inhlelo eliziqhubayo ezokukhuthaza abantu ukuthi behlatshwe ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 kungabe kule ngxaki na elidibana laso?
Siyananzelela ukuba iningi labantu selikubona ukudingeka kokuthi bayehlatshwa injection. Thina lokhu siqhubekela phambili sikhankasa emabandleni, sikhankasa kuzakhamizi, sikhankasa emakhaya ukuthi abantu behlaba njalo bananzelele imilayo encedisa ukuthi kuvikeleke COVID-19. Siyananzela njalo ukuthi lamanye amakhansila aseqalisile ukuthi bebe nama-programs okungena even ezindlini endaweni belethe-ke i-vaccine beduze labantu. Kwezothi abantu bekwanisa ukwenela ukuthi bahlatshwe. Akula mgoqo ekhona. Into kuphela eqakathekileyo naleyo ukuthi siqhubeke phambili lokhu sikhuthaza nalabantu lokuthi laye uhulumende abe lohlelo lolu luletha i-vaccine eduze labantu.
Lo umfundisi uSeni Swanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, esixoxe naye ekobulawayo. Biden weMelika uthi ilizwe lakhe lizethesa izijeziso zenotho umongameli Vladimir Putin wele Russia ofuna ukuhlasela ele Ukraine. Abezindaba abe-Associated Press bathi umongameli Biden wethule lokhu izolo ikhuluma lentathelo izindaba ngomumo osemngceleni wele Ukraine lapho ele Russia eselifake ibutho elihlome laphelela limelele umlayo ovela kumongameli Putin ukuba lenzeni. Kodwa umnumzana Dmitry Peskov isikhulumeli sika umongameli Putin uthi izijeziso zenotho singaba buhlungu lanxa zingasoze ziguqule izenzo zakhe. Ele Russia lithi kalifuni ukuthi ele Ukraine lingene kumanyano owe North Atlantic Treaty Organization iNATO evikela ngezikhali amazwe akumanyano lo engahlaselwa. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Duwe uxoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ingxabangxoza ephakathi kwele Russia le Ukraine ilemvelo ende kakhulu evelela kuSoviet Union. Kodwa ke okukhona ukuthi uPutin uvele ngumuntu othanda impi. Ulezimpi eziningi, ezinye Georgia, ezinye Latvia, ezinye ngapi. Yena uyafaka izikhali zakhe ezeRussia eUkraine ngoba ufuna ukuthi abe ngumuntu o-controller kumbe ophethe emngceleni, imngcele leyana ekhona neBaltic Sea. Kodwa uBiden akakwanisi ukuthi afake izikhali zakhe ngoba ufanele asebenzelane leNATO loba angaze anike izikhali iUkraine. Okukhona ukuthi sokufanele kukhulunyiswane kathi sixoxisane. Kodwa njengokubona kwami, nxa uBiden efuna ukuthi avikele iUkraine, okuba ilokhu ekhuluma lokhana akusancedi lutho. Ngoba ujaha lo uPutin sevamise seqonde khona ukufaka amabutho akhe eUkraine. Mina ngibona ngathi amabutho eAmerika kahle angene eUkraine. Bahle bangene leNATO, hatshi lokhu akutshoyo ukuthi bazamnikeza izikhali iUkraine. Lokhu akusenze kusebenze lutho ngoba yikho abakwenzayo laphana uPutin wasethatha iDonetsk.
Lokhu ke Ngwenya okwezithetho zeNATO kungasebenza yini xa sikhangele ilizwe leRussia ngokuma kwalo? Lo Putin ngokwakhe sibi.
Izijeziso ezikhulunywa nguBiden, izijeziso eziqondane kulamakhampani amakhulu eRussia, alamabhizinis eAmerika, eEurope. Ngizanika umzekeliso eGazprom. IGazprom singathi yikhampani esupplya igas iEurope yonke, ikhampani enkulu kakhulu. Khona ababukeli bebhora bayabona nje ibhaliwe ukuthi Gazprom. Impompi zayo ezinjengeferuka ziyedlula khona eUkraine zisiya eEurope. Kutho ukuthi nxa iAmerika iqonde ukuthi ifake izijesu ezinkulu kakhulu, bayakwanisa ukuthi bathi kabavale iUkraine, kayivale impompi ezegasi lezana eziya eEurope. Ezinye izijesu ziningi ngoba kulamakhampani amakhulu abanjengabo Microsoft o Facebook o Google o IBM, amakhampani amakhulu eAmerika ase eRussia, bayakwanisa ukuthi bathi kasavunyizwa.
Lo umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula izombusazwe, ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseHarare. Ulike Talk namhlanje uhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa nabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Abeqembu ele Creative Passionate Women elabesifazana abalichumi lasithupha, i-16 abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele Australia, 76 izibhorane ezimbili zokusiza abahlali bemalokitshini eChabalala leNtumbane kobulawayo. Kubika intatheli izindaba eStudio 7 uEzra Chisasanta.
Amakhosikazi la ahlala edolobheni lePerth bahlangane ngenjongo yokubuthanisa imali yokuphathisa kunhlelo zokutholisa abantu amanzi kakhulu edolobheni lakobulawayo lapho akhulela khona. Unkosazana Rose Ndimande, umene umama lawa, uchaza kabanzi ngenjongo abahamba ngayo.
NgoJune 2020, kwaba lohlupho olukhulu olamanzi ekhaya kobulawayo eZimbabwe. Kwasithinta kakhulu singomama njalo siyinzalo yeZimbabwe. Saxoxisana ngodubo lwamanzi olukobulawayo. Into eyasihlukuluza kakhulu yikuzwa kuthiwa sokulomkhuhlane wesihudo owawusuthatha le mphefumulo yabantu bakithi.
Kuthe kunjalo sebehlangene bazipha igama baqala ukubuthanisa imali kuya phambili egcizelele amandimande ngohlelo lwabo.
Iqembu leli labomama ibizo lalo kuthiwa yi-Creative Passionate Women esayifoma ngoJuni ngonyaka ka-2020. Sayenza i-Haiti ngoJuni, sanxusa i-community yethu yeZimbabwe ekhonapha ePerth. Savumelana njalo ukwenza enye i-fundraising esayenza ngo-Okthoba, i-African Dinner.
Izakhamizi zijabule kwamagama. Umnumzana Edward Nkomazana uhlala eChabalala. Unkosikazi Thi Mpofu esinye njalo esakhamizi eChabalala ngomunye obamukele ngentokozo uncedo lwamanzi.
Ngiyajabula kakhulu ngamanzi la engiwabona lapha. Besinosuso kakhulu ngamanzi ebhalweni. Hamba sicele emathethi siyakukhazi labo adreshenzela umuntu abantu benkosi besininga. Kodwa ilayini yakhona ibe nkulu asiphilanga le mzimbeni silayine uJesu selapho sifaka khona amanzi.
Umnumzana Alben Ndlovu ngwenhlanganiso yezakhamizi eChabalala Residents Association yena ke ngomunye wabaveze injabulo ngoncedo lwezibhorane lezi.
Sithanda ukubonga omama abe-Australia bengomama bazwele abantu abangomama eChabalala bekade behamba almost 7 to 10 kilometers besingamanzi bevuke ekuseni abtitambama besingamanzi ngoba besiba le-shortage yamanzi okuthinalanga almost 1 month yonke to 2 months kungala manzi kungala drop yamanzi kodwa but as of now njengoba ngikukhangela ukubana irigi sikhona la.
Izakhamizi zalendawo zithi zizavikela ukubhidlilwa kwezibhorane lezi lokuthi zingatshontshwa. Umnumzana Godfrey Dube uthi bazimisele kulokhu.
Mina ngikhona futhi ehlangothini lwamapholisa ngingu-chairman CC okutho ukuthi Crime Consultative Committee eChabalala Police Station. Silokupatrola ebusuku sikhangela indawo yethu ilokuthula na. Sesizazama ngendlela zonke ukuthi indawo lezizini ngoba yonke into ephila emhlabeni iphila ngamanzi. Umuntu onemali ongelamali xa engaswela amanzi kalampilo.
Izakhamizi zakobulawayo zihlezi zikhathazekile ngoduwo lwamanzi wona asekhanya eseligolide kuleli dolobho kodwa abadabuka kobulawayo behlale e-Australia abe-Creative Passionate Women sebenze abahlali bentumbane leChabalala baklamase babobotheke bajabule ngamanzi asetholakala eduze ezibhoraneni ezembiweyo. Amanzi yimpilo. Ngimele Studio 7 eChabalala igama lami Ezra Jesus Banda.
Abasungule uhlelo lwe-Operation Dudula kwele South Africa oluhlose ukuxotsha abakwamanye amazwe kulelo lizwe. Lokhu beqinisa elokuthi lolu hlelo luzasungulwa endaweni zonke zelizwe. UThuso Khumalo usethulela lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Izizalwane zakwele South Africa ezingafuna bokuza kulelo lizwe zithi azibuyeli emuva ngohlelo lwe-Operation Dudula. Kulolu hlelo abakwele South Africa laba bahamba bengena esitaladeni, ezitolo, emisikeni lezindlini kwezinye indawo, besithi bazingela labo abaselizweni ngokungekho emthethweni. Umnumzana Simpiwe Shabangu nguye ukhokhela inhlelo zalolu hlelo elokishini le-UVEL ehlala beZimbabwe abaningi. uthi lo hlelo bafuna lungene kuzo zonke indawo elizweni.
We are against lawlessness that we see. Mainly it's been done by these undocumented foreign nationals. Laba abangekho eMzansi ngokungomthetho abahlupha even taxi owners, taxi drivers, because kukhuthuzwa even ama-custom wabo lawa azogibela ema-taxi. Abahambe, we are unapologetic about that.
Emavikini edluleyo usabalele imfanekiso eminingi enhlelweni zebulenjini be-internet. Izalwane zakwele South Africa ezikulolu hlelo zixutsha bakwamanye amazwe abathengisa emisikeni lesidaladeni, ikakhulu erenkini yemichova eBarakwanath eSoweto. Isizalwane seZimbabwe esilwela amalungelo oluntu uNkosazana Nobuhle Ajit ngomunye okhulumela labo abesebethathelwe impahla zabo kwathiwa baphindele kubo.
Kulababhuti nje ade bamba bephethe imvuku bethi abafuna ama-foreigner lapho. Sasesihamba ke door to door sibafuna ke labo bantu, sabathola ke labo ama-foreign nationals la acotshiweyo lapho kade bethengisela khona. And insiza yami ibuhlungu ngalokho engikubonileyo, because hey, bona uma besho bona ngawabo amazwi bathi kumnyama phambili kumnyama emuva, abazi ukuthi benzeni baqalephi.
Kodwa-ke umnumzana Shabangu uyaphika ukuthi kulolu hlelo abantu bayahlukunyezwa bathathelwe impahla zabo. Uthi benza lolu hlelo besebenzisana lamapholisa.
Our operations are happening peacefully. We don't loot, we don't even take a street extracting no muntu. Sathi izinto zakhe ahambe naso. Where sazi khona ukuthi ungene ngomthetho bekuyistende se-South African, sisibuyisela ku-South African. They must go back to their country, beze ngendlela right, documented.
Lolu hlelo selutshiye iningi lezalwane zeZimbabwe zethuke kakhulu. Abanye bethesa umlando amabandla ezombusazwe abalisa ele Economic Freedom Fighters, i-Action SA, le-Patriotic Alliance, alenkokheli ezitshotozela ukukhitshwa kwabakwamanye amazwe emsebenzini lelizweni. Umkhokheli wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzi Sibanda, uthi lesi yisimo esiyingozi esidinga ukuthi uhulumende asukumele phezulu.
Kuzoyenza ukuthi isimo siqhubeke sisiba sibi kakhulu, ikakhulukazi ngabantu bokuza. Kuyinto mpela esiyibonayo ukuthi izoba yinkinga njalo iyodala udusho olukhulu kakhulu.
Kusenjalo ofisi yomeli weZimbabwe kwele South Africa ithi sithole imbiko evela kuzalwane zeZimbabwe eJohannesburg lesabelweni seLimpopo zisithi sezitshelwe ukuthi kungafika isikhathi esithile zingabuyelanga kubo zizawukhomba olotshwala. Embikweni oyethulwe yilo ofisi izolo, ikhuthaza abeZimbabwe abazithola sebesesimeni esiyingozi esidinga ukungenela kwayo ukuthi babhalele kunombolo zeWhatsApp ezeofisi yomeli weZimbabwe ePretoria u-063-712-6156 kumbe econsulate yeJohannesburg ku-082-824-9435 kumbe uconsulate yeCape Town ku-067-379-4379. Umongameli Cyril Ramaphosa laye usethule ukukhathazeka ngokwethuselwa kwezalwane zakwamanye amazwe, wathembisa ukuthi ibandla lakhe selivumelene ukuthi liqakathekise udaba lolu ukuze kungagcini kuseba kube. Imelesulo 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Ngesukanike sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela imithethwandaba yokubhalisa abafisa ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections ngombimbitho ihlale emadolobheni achiyeneyo elizweni namuhla. Ezinye inhlanganiso ezizimeleyo zithi seziqinisa imikhankaso yokukhuthaza abantu ukuthi behlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 ukuze kwengezelelwe inani labahlatshwayo elizweni ukufikisa i-herd immunity. Abeqembu labesifazane abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele-Australia sebenzise izibholane endaweni ezimbili koBulawayo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlangani khonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.